ngizathanda ukusebenzisa umzekeliso weZimbabwe loba nje ukukhanya kuyinhlekisa ukuthi sesiqathanisa okwenzakala eAmerica lokwenzakala eZimbabwe. Uzakhumbula ukuthi wonke umuntu wayekhuluma umgabe kodwa uTendai Biti uthe esengufinance minister kuGNU wavuka ethi umgabe alimzwisisi ukuthi ucabanga njani, ezihamba wayoba le meeting la. So kunjalo kupolitics, amanye ama-members ama-Republicans kade engavalani lo Trump. Usenzela ikakhulu kuphusha yini abomsakazo o-CNN o-BBC ndawo njalo. So they get this picture kuthi ngumuntu ongavusi kuhle, kodwa esefike wahlala lapha etafuleni wabachazela yena ukuthi ubona njani izinto. Ikubona basevuka sebekhuluma ngolimi lonye lukaTrump, sebemzwisisa ukuthi uvela ngaphi uya nga. And le akuse your politics eka Trump kuphela, yi-politics esi-affecta iqembu labo lama-Republicans. So now sokumele ukuthi betshengise ukubambana njengeqembu lama-Republicans. Bengavuka ke o-congressmen sebesekela nalamba amathi lama-Democrats, sokuzaba ne-problem, ngoba ke lokhu kusho ukuthi ama-Republicans sephela amandla, ase-weak.
Ubona kuyinto elokuhlakanipha phakathi yini ukuthi ama-Republicans amvumele uTrump eqhubeke ehamba phambili kubandla la?
Ngibona kuyinto enhle ukuthi aqhubeke ekhona uTrump kuma-Republicans, ngoba uTrump loba nje besingazi ukuthi usebenza njani. Inset uTrump ube ngasebenzi njengo-president esimaziyo, u-president we-American wasuku zonke. UTrump ube lendlela yakhe ehlukileyo and ubeyiphusha i-program yama-Republicans ngendlela amanye ama-president ama-Republicans angazange akwenze before. UTrump ubephusha indlela ukuthi thina as a republic kumele siziqakathekise njengelizwe i-America. Singabi le ndaba labanye abantu ukuthi imnotho yabo injani, thina sifuna ukuthuthukisa ini i-America kuqala, silethe imisebenzi kuqala. So ukuthi ibandla lizothuthuka yini liyamdinga uTrump as an ex-president. UTrump zikhona izinto amanye ama-senator angazaziyo, o-congressmen abangazaziyo, ngoba abakahlali kuleyana uthiwa yini i-Oval Office e-State House. UTrump sesifikile khona phana, usekwazi ukuthi ilizwe lirana njani, imfihlo ezinje zingaphi, ini ingaphi. So bangifuna ukuthi abeletha ini i-wisdom enjalo. Siyambona u-Obama ukampeni ka-Biden ube khona ukuthi Obama ekhuluma imibono yakhe, ekhuluma isiyalo. So ama-Republicans they need that uTrump aqhubeke ekhona.